siyabonga njonga li tshona njani mahlabezulu ikuhlangana kuhlelo lwe studio 7 ngolwesine mhla ka 2018 ngozibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje. Oke wabalilunga lezano PF unkosikazi Margaret Dongo uchiselwa indlu ngabantu abangaziwayo.
Ikho ke thina sibuya la lokuhlakanipha khona lokho njalo sifisa abanye abazabuya la lokho kusikhathazileyo izolo. Izolo sikhathazwe ukuthi ukuthatha ilizwe kube kunzima ngoba amasosha sibe singelawo. Ama CIO kade sihlupha esibalekela umhlaba owe Africa ubusithala bangabathengisi laba ngabantu bamakhiwa laba ngabantu bani.
Ibandla le People's Democratic Party lithi liphakathi komkhankaso kumanyanisa amabandla aphikisayo.
Kuyafana nokuthi xa uzathi uyahamba umango othize into eqhathe ngeke ukuthi wena ususe unyawo lakho olokuqala ukuthi uhambe. Nxa ungalisusa unyawo lolu awuyindawo lokho kube yi-one ndawo. Umongameli wethu uzamile sibili.
Umongameli Mugabe usuke elizweni elubhekise emhlanganweni we-African Union kwele Ethiopia lapho azabisela khona ubukhokheli balinhlanganiso ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Oke waba isiphathamandla sebandla lezano PF unkosikazi Margaret Dongo uchiselwe indlu kunsukwana ezedluleyo njalo uthi ingaba yaphoselwa ibhomba lepetulo eHarare emzini wakhe emzini weRichview. Udongo uthi mhlazi ku-7 kuyona le inyanga baphaphama phakathi kobusuku bevuswa ngumsindo esabekayo bathi bethi mehlo suka babona indlu isilumathe umlilo owatshisa impahla phose yonke eyayisendlini. Abezesa bathi imbangela yalumlilo kayilani lokwenza lamandla kagetsi njalo amapholisa kawakazisi ukuthi abonane ngalesi sehlakalo. Unkosikazi Dongo wasuka kubandla lezanu PF engasezwani labakhokheli baleli bandla abagoqela umongameli Mugabe. Abibandla le People's Democratic Party bathi kumele kubunje umanyano wamabandla aphikisayo alombono ofanayo abathi iyo yodwa indlela kuphela engaphathisa ukususa umongameli Mugabe lebandla lakhe lezanu PF kukhetho luka 2018. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe emahofisini aleli bandla emzini we-East Leah Harare, umkhokeli we-PDP umnumzana Tendai Biti uthi akukho enye indlela ngaphandle kokuba abamabandla babambane. Abe-PDP laba bathi kodwa kabayikumanyana labamabandla ahlose ukufeza izifiso zawo hatshi ezikaZulu. Unobhala jikelele ebandleni leli uDr. Gordon Moyo ukugcizelele lokho ethi ngoba kuyiyona ndlela kuphela engaletha inguquko uqobo elizweni nxa uthe wasetshenzwa ngombono munye.
I-PDP party ethi yona kakube lesibaya esikhulu sabantu bonke ama political parties ahlangana ahlanganisa ingqondo belingene bonke kungabi lenye iparty ethi yona mina yimi ubhudi mina yimi ubani ukhulu walapha sifuna bonke abantu babe khona ngoba abantu babuya lezinto ezijiyeneyo vele amasongo akhalimaneyo njalo izandla kazilingane esinye ngicile icane siyasenza okunye esinye nginobhala esinye isithupha kodwa xa sibambene ndawonye siyabambisana.
Umoya uthi sikhuluma nje kuyaphithizelwa ngasese ngemizamo yokubonisana ngengqondo yokuba kube lesibaya esisodwa ngenjongo yokuletha umbuso wabanengi.
Ikho ke thina sibuya la lokuhlakanipha khona lokho njalo sifisa abanye abazabuya la lokho kusikhathazileyo izolo. Izolo sikhathazwe
ukuthi ukuthatha ilizwe kube kunzima ngoba amasosha sibe singelawo ama-CIO kade sihlupha esibalekela umhlaba we-Africa ubusithala bangabathengisi laba ngabantu bamakhiwa laba ngabantu bani yikho ke abanye abanjalo abavele empini labo sibafuna eduze sibambane kuza kuthi abavele empini abavela ku-democracy ingathi mina i-democracy le-liberation history kuhlanganwe liberation credentials, democracy credentials, kuhlangane. Kungahlangana lokho. Mina ngibona ngazathi uDubo esilalo asingalisukumisa.
Umoya uThabo ebandla lakhe bayemukela indlela ethiwa izasetshenziswa eyokuvota ngesithupha eyebiometric. Kodwa uthi abakwesabayo kuba abebandla leZANU-PF bengadinga amaqhinga wokuzama ukuphazamisa ukusetshenziswa kwalindlela.
Sizasebenza nzima ukuthi kulungisiswe. Vele sebevumile phela yibo sebekukhulumile ukuthi i-biometric bayayifuna. So kusele ukuthi kufunakala enjani. Sesizaphikisana ukuthi ngenjani efunakalayo. Bathe bayayifuna bezeki, lathi siyayifuna. Ngokunjalo ke, how come 2018 i-election ikhona? Njalo sabe sikhona. Befuna, bengafuni. Abantu beZANU siyabadudula ngoba sizabe sihlangene sonke ama-political parties ahlakaniphileyo afuna izinto ziguquke. Kuzasala kuphela labo abafuna umbuso, hatshi abafuna ukuthi izinto ziguquke. Kulabanye phela abafuna ukuthi kube yibo kuphela ababusayo labo baya befana leZANU. Kodwa bafuna ukuthi sibuse ndawonye, kubuswe ndawonye, izandla zonke zibe sekhubeni kulinywe ndawonye. Hayi, labo siza kusebenza labo.
Abebandla le-PDP bathi sebeqale ukuloba umthetho ophathelene lezokhetho electoral bill ngenhloso yokuguqula lo okhona abahlezi bekhala ngawo. Bathi njalo bazakusa kizo zonke ingatsha zikahulumende eziphathelane lokhetho okubalisa edale lephalamende abenhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC kanye labo abebandla elibusayo eleZANU-PF ngenjongo yokuba kuvunyelanwe ukuze kusiyafika ukhetho lomnyaka ka-2018 ube usungumthetho ongasetshenziswa. Abe-PDP laba bathi yikhona bezangena kuZulu ukumfundisa phezu kwendlela yokuvota kusetshenziswa isithupha ama-fingerprints ukuze bangatshelwa amanga ngabebandla elibusayo leZANU-PF lisebenzisa indlela yalo zokuqilibezela abantu. Bathi bazimisele njalo ukuthuthukisa umnotho welizwe kungakho sebekhethe ukusebenzelana lenye yengcwethi umnumzana Vincent Musebe osezakhokhela kulolu hlangothi ebandleni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gamba.
Umsekeli kamgcinisihlalo we-African Union Commission selandule imbiko ethi iziphathamandla zalinhlanganiso zifuna umongameli Robert Mugabe aqhubeke engumgcinisihlalo lanxa obukhokheli bakhe balinhlanganiso bucina ngomgqibelo. Imbiko le yethulwe lilunga ledale lephalamende umnumzana Kindness Paradza olilunga leZANU-PF ngemva kokwethekelela e-Addis Ababa kwele-Ethiopia lamanye amalunga edale lephalamende izolo. Uparadza utshele amaphephandaba kahulumende ukuthi iningi leziphathamandla ze-African Union lifuna uMugabe aphiwe ihlandla lesibili lokukhokhela linhlanganiso lanxa umgcinisihlalo evunyelwa ukukhokhela okomnyaka owodwa kuphela. Uthi uMugabe wenze umsebenzi omuhle kakhulu njengomgcinisihlalo yikho nje abanye besithi kumele avunyelwe ukuqhubeka ekulesi sikhundla. Kodwa umgcinisihlalo we-African Union Commission umnumzana Erastus Mwantsha utshele iStudio 7 namuhla ukuthi ingamanga aluhlaza imbiko ethulwa nguParadza. Amazwi kaMwantsha la aza ngesikhathi uMongameli uMugabe esuke namhla elizweni esiya emhlanganweni we-AU kwele-Ethiopia lapho akhangelelwe ukubuyisela intambo zombuso we-AU. UMongameli wakwele-DRC umnumzana Joseph Kabila nguye okhangelelwe ukungena kulesi sikhundla. Abaxoxuza umbuso kaMugabe bathi akulalutho olukhanyayo alufezileyo njengomgcinisihlalo we-AU. Nanku izimpi ziqhubeka e-Afrika kanye lezinye izehlakalo ezifana lobuyanga lokunye. Kodwa abanye bathi kunengi akufezileyo uMugabe. ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya lelunga letale lepharlamente umnumzana Joseph Chuma olilunga lezanu PF. Ungwenya usungula lingxoxo esithi akulalutho umgabe alwenzileyo olubukekayo.
Ayiqinisi phela ukuthi iminyaka nxa usikhangele inkinga ezenzeka e-Afrika iminyaka vele isikhathi sakhona asingeke senele ngoba vele naye njengomongameli uvele lenkinga aqonane nazo eZimbabwe ezimehlulayo zeminyaka eminingi zimehlula. So ukuthi sikhangelisise ukuthi into ayenza sibisile yaphumelela eminyakeni hhayi angikhola kulutshwane vele akule ngakukhulucabanga ngoba vele ulokhu lekulempi yeBoko Haram i-Al-Shabaab lokhu ikhona eMozambique kusho ukuthiukala impi elesothi balokhu bekhuluma ngakho e-DRC akuhambisana neBurundi ingxabangxoza. So njengokubona kwami baba nxa sesikhangela ama-strategic deliverables akulazithi ngayengaluthi ubaba umgabe ukwanisile ukulungisa.
Ngeyakho ingqobe baba uChuma ubaba uNgwenya akhuluma lapho tha kulalutho olubambekayo umgabe alwenzileyo njengomgcini sihlalo we-African Union.
Nxa mina ngiwukhangele indlela ubaba uNgwenya oqala kwakhe akukhulumeleyo uleqiniso eliphelele kakhulu ukuthi umnyaka owodwa isikhathi esifitshane kakhulu esokuthi umuntu angayenza izinto eziningi nxa ukhangele iphosithi amazwe onke amaningi kangaka abe-Afrika. Kodwa kumele kufakwe isobala phela ukuthi umongameli wethu uphumile wazama ukwenza eziningi ufakile ama-visions amaningi awe-African Union azayenza ukubana even laba abazathatha phambili besuka kuye usiya phambili ngale into ziyabe zilula. Into eqade kuleyo kumele siyibone ukuthi wona uyenze lokho esingathi ngesilungu i-groundwork lapho kuqhasha khona. Kuyafana nokuthi nxa uzathi uyahamba umango othize into eqade kuleyo ukuthi wona ususe unyawo lakho olokuqala ukuthi uhambe. Nxa ungalususaka unyawo lolu awuyindawo labo lokhu meyi-one ndawo. Umongameli wethu uzamile sibili siyakwazi ukuthi nge-vision 2063 achise isifanele in-place. Siyakwazi ukuthi njalo ubana kulama-negotiations asehambeniswa ngesikhulu kakhulu esobana kuyolojwa ku-UN Security Council ubana i-Africa layo ibe lizwi besithi kuthi ibe lo mbono phakathi kwenhlanganiso leyo konke lokhu ukungamandla besithi kuthi kuyimizamo ekamongameli wethu ukuthi kona i-Afrika leyo ikhangelwe ingayiswa ingakhangelelwa phansi ngoba ungawukhangela kakhulu thina ngapha e-Afrika yithi esilomnotho wonke amazwe wonke lawo even akhona ngale amazwe athuthukileyo konangale komelika lase-Europe avele aphila ngathi ebuya lapha ezothatha izinto zethu zingalungiswanga bebesesiyalungisa bona ngane bethotha imali eningi thina abaningazizinto sithola inzuzo encane kakhulu.
Kulo member of parliament baba uNgwenya owezanu PF baba uParadza lapha wethekelele kwele Ethiopia lequla lamalunga edale lephalamende waphenduka sithi yena ukhulumisane labe AU bathi bona balesifiso sokubana umongameli Mgabe aqhubeke engumgcini sihlalo walinhlanganiso kumbe aphiwe omunye umlando nje ukuthi abencedisa ngoba ngumuntu osebenze gadalala njalo ohloniphekayo kulinhlanganiso. Uthini ngamazwi la?
Kuhle utheni nje vele ukuthi i-AU kayisinhlanganiso eqondane lama-deliverables. Inhlanganiso nje abantu abahlala abaningi bayabe bekhuluma besithi Mgabe wahamba emhlanganweni wawukhuluma wathi into ezihlala vele zikhulunywa i-AU izophala khona ngelo mnyaka kodwa kayisiyo-political position. So yena uyabe se-exporta i-politics leyana eZimbabwe leyana ukuthi umuntu sengula i-president kumbe yabonkurunziza yokuthi umuntu uzabusa okweminyaka eminingi. Ngokwamazopha lokhu ama-deliverables akhona afanele anikezwe omunye umuntu. Le yindlela yokuthi nje babe bedinga ukuthi umuntu umzane umgabe abe le-relevance. Kasila-relevance abantu ababusayo e-Afrika kathesi ngabantwana abancane yena vele sengukhulu kahlale ngoba kasazwisisa ama-deliverables akhona. So bengenzi ubudlema bobu-exporta i-politics
Ngiqhubeke lawe khonapho ubaba uNgwenya ephuma nje enkundleni ubaba uMgabe ngomgqibelo ubona echiya mbalibani esingathi yilegacy ku AU emehlweni abantu beAfrica
iqiniso phela ukuthi imbali imbili kesi ayichiyayo yona le ayivele esaziwa ngayo ukuthi engakanikeze ithuba lokuthi akhulume okwenhlanganiso eziningi kuyenze khona ngokuthi i-United Nations ngayi-Africa ibadle veto power ukuma ngoku-imperialism ukuma ngoku-colonialism ngokubo ngama-China ukuthi baletha i-investment into evele ezikhulunywa ngazo akwaziwa ngakho nje uMgabe yokuthothoza ama-western countries ekhuma ngama-sanctions ukuthi asibanike masinikeze ama-sanctions balokhu befuna uku-colonize e-Africa so singathi khona ngesikhiwa sibe sithi khona i-legacy ayichiyayo ngiye-nationalist euphoria.
Babu Chuma, ngibuze umbuzo ofanayo ephuma nje enkundleni ngomgqibelo ubaba uMgabe ubona echiya mbalibani emehlweni abantu be-Africa.
Into eqakathekileyo eshiywa ngumongameli wethu ikuthi ma-Afrika asisukumeni sibe zazi ukuthi singobani, sizithembe sizithenge ngokuba ngama-Afrika ngoba uNkulunkulu usithandile wasikhetha wasinika konke lokhu esilakho. Ungakhangela yonke imnotho ikhona be-Afrika. Ngakho-ke ngalokhu kumele sibe legunya lonalelo lokuthi nanxa sishukuma sishukume sifake amahlombe phezulu sifake amakhanda phezulu singazikhangeleli phansi.
Umnumzana Joseph Chuma ngumeli wedale lephalamende elilunga leZANU-PF ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya. Inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ithi ukonakala komnotho yikho sokubangela ukuthi abesifazane abaningi babuyele esitaladeni lapho ekade abaxotshwe khona ngomansipala bamadolobho. Unkosikazi Debra Mukasa utshele iStudio 7 ukuthi sokuyinhlala yenza ukubona abesifazane begijinyiswa ngamapolisa kodwa uthi kumele kutholakale indlela eza kwenqabela lokhu.
Omama kobulawayo alaba abathengisayo baphakathi koduku lokugijinyiswa kathesi ngamapholisa esikhihlanzile ngoba basebephendukile lapha babefakwe khona baphenduka futhi emavrandini. Kuloduko olukhulu kakhulu ngoba sebekaningi sebethengisa abasekazayo lokwesaba kabasayesazi noma bengakotho kodwa sokuyimlando ekhansele ukuthi uhlale phansi ubone ukuthi khona bengafakwa ngathi lapha abafisa khona kuona njengamavenda. I-association esengikuyo kathe sokuthiwa i-BVT A Bulawayo Vendors and Traders Association iyazama ukuhlanganela nale council sike saba le meeting le council interdepartmental committee esihlale phansi le council sibonisana layo sike sahlangana lo mayor sike sahlangana lamanye ama-politicians ukuthi sibonisane ukuthi bengancedo bani ebengaphiwa ispeshali omama abakuma-street ngoba bathona begidima bengakwanisi ukuthi bethengise imali bethole inzuzo ezebayenyeka njengefemily. So engingakufisa ukuthi ngakwenzakala kube yimpumela i-way forward yethu nokuthi i-council le-government kayihlale phansi ibone ukuthi ingayisincedisa njani ispeshali omama abayinkobo abaningi abathatha 3/4 of i-population yamavendayo ibone ukuthi iyabancedisa njani le government. Konke kusukela khonapho ma kuyukuthi kakulamsebenzi evulwayo ngama-industry ubonakala ukuthi bengaphiwa nhlelokani zokuthi bephumelele bethuthukise njalo bengathathelwa futhi i-city council. Sike saqoqisa ngalo meya, umeya wazama ukuthi khona ebonisane la uzahlala phansi lama-councillors next week ukuthi ebone ukuthi kungayenziwani cebo bani ukuthi labo mama omama lama-youth bethole ukuphila ngoba okwakhathesi kakulakuphila bavuka begidinzwa i-councillor.
Unkosikazi Debra Mukasa ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ku Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sixoxa ngodaba lokubuyela emigwaqweni owenzwe ngababethengisa esitaladeni iningi labo kungabe sifazana. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni ilingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele iWorld Health Organization ithi umkhuhlane osanda kwazakala ohlasela omama abazithweleyo oweZika virus ulako ukuhlasela abantu abayizigidi ezine 4 million. Ngalokho linhlanganiso ithi izakwenza umhlangano wesiphangiphangi kuhluzwa lomkhuhlane. Intathelizindaba yakwele Melika uJason Razian oyevalelwe ejele kwele Iran okweminyaka phose emibili uze wafika emsebenzini namuhla. Wamukelwa ngabanye bakhe kanye lomphathintambo obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana John Kerry. Imbiko elandelayo iveza imbono kahulumende weMelika.
Umbuso kaNtando kaZulu uqhakathekile kwela kusasa lezwekazi leAfrika. Kodwa ukuze lokhu kufezeke kumele kube lemigoqo ethile omqoka wakhona kuyikuba lokhetho olukhululekileyo. Kodwa ukuze lokhu kwenzakale kumele kube lokukhululeka kukaZulu lembono yakhe. Okuyikho okwenza eMelika likhathazeke ngomumo osume manzonzo kwele Uganda phambilini kokhetho olumele lwenziwe ngenyanga ezayo. Kulaba ithoba minwe mbili abancintisayo kukhetho kunye lomongameli Yoweri Museveni owangena embusweni ngomnyaka ka-1986 njalo osefuna ukubusa ukwehlandla lesihlanu. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi umhlahlandlela wokhetho mubi kakhulu kusethuselwa intathelizindaba labalembono ehlukene lekahulumende. Uhulumende weMelika ufuna kube lokhetho olukhululekileyo izizalane ze-Uganda zibe lelungelo lokukhuluma imbono yazo zihlangane kungela kwethuselwa, kutsho isikhulumeli sogatsha lwezangekhaya kweMelika umnumzana John Kibbe.
Singeneke kwezemidlalo sizukubana intathelizindaba yethu uJoseph Njanji uthini ngeqembu leBhoso ithila moya lamhlanje.
Umqeqeshi weqembu leBhoso elibunjwa ngabadlali abaleminyaka yabo yokuzalwa engasabavumeli ukudlala kuleague yama-juniors kodwa bengakalungeli ukudlala kuqembu elidlala kusigaba sePremier Soccer League kuMelusi Sibanda. Uthi iqembu leli lizancintisa kanzima kusigaba sikaDivision 1 lonyaka. Leli qembu lifinyelele ukuyadlala kulesi sigaba ngemva kokuba libhutshe imidlalo yalo likuzinga yesibili engalaneni yemiklomelo kusigaba seBulawayo Province Division 2 ngomnyaka ophelileyo. Umqeqeshi walo uSibanda uthi abafana bakhe bazaqhuba kuhle kuDivision 1 ngoba sebeneminyaka embalwa bedlala bendawonye njalo iningi labo ngabafana abasakhulayo.
Itargeted ukugcina sokutop 4, top 8, itargeted. asifuni ukurereketa abafana kanjani asukela iteam lezi ibhitle rotebe lokhu esilayo singahamba sila abafana kudivision. I think we are going far. I think thina vele mostly ama-players ethu ama-under 20 akula mntu omdala ama-under 20 abantala bayi-2 mevale 21 i-2 but iningi vele under 20.
Usibanda uthi abanye abadlali baleli qembu elibunjwa ngamajaha iningi lawo ale minyaka engedlule yamachumi amabili bazakhuphuka bayedlala kuqembu elidlala kusigaba se-Premier Soccer League, njalo indawo zabo zizathathwa ngabadlali abavela kuqembu labasakhulayo elaba le minyaka engaphansi kwechumi lachiyagalombili kanye labanye abazavela kwamanye amaqembu.
I think sebe ready bangadlala ku-first team abanye bangkhona but kula manye abazasala bazayithela i-under 8 njalo zingena ku-division 1 kuzazala ama-players azazijoyina vele azafuna uzijoyina.
Iqembu leli elaziwa ngokuthi i-Highlanders under 19 loba i-Highlanders Academy lifinyelele kuyadlala kusigaba sika-division 1 ngemva kokuba liqede imidlalo yalo kusigaba seBulawayo Province Division 2 likwindawo yesibili ngemva kweqembu le-Talent Vision nakenye. Abafana be-Talent Vision baqede bele miklomelo engamachumi amahlanu lathi bamune munye, ikanti abafana beBhosso baqede bele miklomelo engamachumi amahlanu lanhlanu. Abanye abadlali beqembu le-Highlanders Academy abaqhube kuhle nyakenye, njalo akukhangelelwe ukuba lonyaka umnyaka ungaphela sebedlala kuqembu elidlala ku-PSL ngabagoqela umgadli uPrince Dube yena ochayele emambuleni yamagoli angamachumi amabili nyakenye kanye lomdlali wenkabeni yenkundla uBrian Banda. Ngi-Mail 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
So isikhathi senobalaleli isikhathi elisijabulelayo lapho esibala khona incwadi elisithumela zona libulisa isihlobo labangane kumbe lisazisa okwenzakalayo esigabeni zenu. Siqale ngencwadi elotshe ngumlaleli othi siyalibingelela lina elisikhuphela indaba zeqiniso. Saqala ukuzwa ngani nge-anthrax, kunengi elisibonela khona. Ngithi ilibusise inkosi. Bese ngibingelela lonke basebenzi be-Studio 7, yimi umlaleli wensuku zonke u-Aramoyo esigodini. Umlaleli olandelayo uthi salibonani basakaza abathandekayo, siyawubonga umsebenzi wenu omuhle. Impilo inzima eZimbabwe, kuhlupheka izalukazi lathi intsha, akusela osiza abanye, kanti thina yithi okumele sisize izalukazi labomkhulu bethu. Ngiyabonga, kasazibethanga ngegama umlaleli. Omunye uthi unjani msakazi, siyabonga izinhlelo zenu zimnando kwamagama. Bengicela ukubingelela. Mina ngingumduduzi Sibanda ngise Kingsdale koBulawayo. Ngithanda ukubingelela umama ozala mina osenkayi esigabeni sezifuleni unadade. Useka Lucky lona Lucky bonke laba basenkayi. Ngiphenduke eKingsdale. Ngibingelele una Promise, uPromise, uPrince lo Prosper eSouth Town. Kolosisi wami unamamo uAyanda lo Junior enketa kulona Keith. Usa Keith, uKeith lo Gwayi, ngiyabonga msakazi ngumtutuzi lowo. Omunye umlaleli wethu uthi sithanda ukubonga abahleli labasakazi benhlelo zeqiniso ezisakazwa kuStudio 7. Siyezwa sibili ukuthi okulotshwe kusisekelo kakusalandelwa sokusebenza kumbe kuzwakala abalemali kuphela. Loba nini akulamzali ongavumela kumbe ongaphikisana lomthetho kahulumende ngendlela yokondliwa kwabantwana, ngoba umthetho kahulumende yiwo osuspoyile abantwana ngokuthi bamangalele abazali bengavumi ukuthi abazali labo bakhuze abantwana. Yimi u-S Ncube eDambashoko. Incwadi yokugcina ivela kumlalelo othi linjani basakazi be-Studio 7. Mina igama nguVoti Ncube, ekhaya kusenkaya esigabeni seNduna uSikhobokhobo eseBhumane. Ngithanda ukubingelela yonke imuli yako Madevu, uGivers, umpi ekhaya, uThambo, uThandeka kanye labo bonke abangaziyo abemuli yakoNcube. Ngiyabonga basakazi. Hayi ke, qhubekani lisihlobela incwadi zenu, sizazibala khonapha emoyeni balaleli abathandekayo. Kodwa okwalamhlanje kwanele. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.